I-America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni nxa isithi ama-sanction afakelwe abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane ama-individuals ngabalutshwane ama-company, iyakwazi ukuthi wona lawo ayenza ukuthi i-economy ikhale, ayenza ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama-sanctions wona labo afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa yizidera. Leyo izidera izafuna i-senate e-US e-America ukuthi i-congress ukuthi iripile. So lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphakathi, sezibulale i-economy yeZimbabwe, si-driver imota ebambe i-handbrake.
Ye, baba Mlalazi, ungamphendula sithini lapha ubaba Msaga? Ngoba elemelika lithi hatshi bo, izijeziso lezi zaphakelwa abantu bezanu, hatshi ilizwe lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-sanctions uze sifike kuwo kwaku-10. Kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya ku-2002, lapho esaba le-election, i-parliamentary election eka-2000 ngenxa ye-violence or udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela i-European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebambe umnotho or ababe-participate kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo ukuthi lama measures abafakayo kawazanga affect kuphela laba bantu ababefakiwe, asuka affecta labantu in general, ngoba kulezinye izinto okwakufanele iZimbabwe enelise ukuzenza yasisehluleka ukuzenza, eziyokuboleka imali landani, but ayistophangi issues ze-aid. Kodwa-ke laba abakhala ngama-sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke belutha, basebelutha ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama-sanctions, but ama-sanctions wasebulela ilizwe. Ama-sanctions, yebo, sonke siyavuma contributile uku-affecta even the ordinary person. Kodwa okubulela ilizwe kakhulu kasoma-sanctions afakwe e-America labo-Britain labo-EU. Okubulela ilizwe ngama-sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Iwothi sikubamba umlomo khonapho, sikubamba umlomo khonapho. Yeah. Msaga, ngena khonapho baba. Uyamuzwa uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abuya njani. Yekelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi, ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo, babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi, babona ukuthi into le singayekelela isiya phambili, bayavula amehlo e-Afrika yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itsho njalo, le-Mozambique kusiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho, sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse bekontrole umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. Ngiyabonga ukuthi ubaba Mlalazi uyavuma ukuthi ukuba restrictive ugcina ungasasebenzi ngoba ugcina sokuaffecta wonke umuntu eZimbabwe. Ngoba asisakwanisi lokuboleka, asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yama-sanctions. Amabhanka asakwanisi ukuthi e-transfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe, kumbe zingena eZimbabwe izimali. Bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali. Yiwo ama-effect ama-sanctions. Ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule, isikhwehlele i-economy ngenxa yama-sanctions. Akulalizwe elingela i-corruption. Even yoni America ilayo bayalwa iAfrica ikhoni corruption bayatshontsha mhlawumbe nxa kade besithi Zimbabwe kulaba tshontshayo ayisiko kade kungasibulalela iEconomy ifike lapho efike khona.
Yes, kubambela umlomo
tikatesi iyakwehlela ngenxa yama sanctions. So amele ikhitshwe
baba Mlalazi umusaka ukuthi hayi awuzikhitshwe izitheziso lezi.
Avumelana la aka ukuthi ama sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele kufakelwa. Kodwa ke into engibuza umsanga ukuthi uma ama sanctions angakhitshwa abantu bezanu PF bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu we insist ukuthi i biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma sanctions per se okubulelizwe kakhulu ngamasela